Soko isika disendaba ku VOA Njebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ngenjabulo kustudio 7, olwesihlanu mhlaka 8 kuzibandlela 2021, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje,
a new variant of COVID-19 which is highly infectious kumbe ithelelwana kakhulu ukwehlela le kade silayo. Ngakho ke ngenxa yokuthi yathelelwana masinya kutsho ukuthi ama-cases ethu azabe siyaphezulu.
Inani labasinda emkhuhlaneni we-COVID-19 libikwa lisehla, osekubangele abezempilakahle ukuthi bacabangele ukuthi kungabe sokulohlobo lwegcikwane le-coronavirus olutsha.
I-America yililizwe elokuthi ama-elections awula ngxabano ebakhona after ama-elections upresident yazisukela. Kubona ama-protesters laba kade betshengisela sebethethe i-Capitol Hill, abanye saze sababona behlezi esitulweni sika-speaker. Awuzange kwenzakala eZimbabwe.
Iningi lipha imbono ehlukeneyo ngokwenzakala kwele Melika, abanye besithi kungcolisa isithunzi selizwe, abanye besithi lile mthetho yokulungisisa ingxabangxozale. Intatheli izindaba njalo engumhleli wendaba zemfanekiso kamabonakude uOpel Chinono usebotshiwe njalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Babikwa belitshumi lanhlanu 15 abantu ababulewe yi-COVID-19 eZimbabwe izolo kuphela. Lokhu kukhuphele inani lasebebulewe yilolu bhubhane lafika ku-446, ukuthi abahlolwe batholakala belegcikwane leli izolo kuphela bengamakhulu phose yathoba munyemunye i-871. Kunje sebezinkulungwane phose ezingamachumi amabili asebehlolwe bafunyanwa belegcikwane leli, lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho wanyakenye. Abasinde kulolu bhubhane sebezinkulungwane ezedlula ezilichumi lambili 12,083. Inani labasinda emkhuhlaneni we-COVID-19 liyalisehla, osekubangele abezempilakahle ukuthi bacabangele ukuthi kungabe sokulohlobo lwegcikwane le-coronavirus olutsha olubikwa lukhona kwele-South Africa nakwele-Bilitane. Umholi wesibhedlela sempilo kobulawayo uDokotela Solwayo Ngwenya eloba enkundleni yokuxhumana ye-Twitter uthi inani labasindayo kulomkhuhlane lehleli vela kusilinganiso sokulikhulu ekhulwini, i-95% safika kumachumi ayisithupha lani, 64.7%. Abanye ngabathi bazithole belomkhuhlane olezibonelo ze-COVID-19 kodwa behlolwe kabili, lokho bethiwa bamsulwa kodwa bacine sebebhubha kutholakale ukuthi ngempela babulawe yiyo kanye i-COVID-19. Osekubangele ukwesaba ukuthi mhlawumbe lomkhuhlane uyazifihla egazini. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezempilakahle uDokotela Rogers Magigo ukuthi kanti vele kuyini okungabe kusenzakala ngaleli gcikwane.
Kulezi zathu eziningi wayesile ama-COVID cases amaningi kobulawayo naseZimbabwe ngesikhathi lesi. Okokuqala, a new variant of COVID-19 which is highly infectious kumbe ithelelwana kakhulu ukwehlela le kade silayo. Ngakho-ke ngenxa yokuthi yathelelwana masinya kutsho ukuthi ama-cases ethu azabe siyaphezulu. Okwesibili, ukuthi sisuka kuma-holidays abantu babuthene akade bekhona vele elizweni, abantu babuthene besenza ama first of all shopping 24 December 2023, abantu bebehlangene town begcwele bekungayenzi. Okwesibili, abantu bahlangana for amaparty, family gatherings, into ezitshiyeneyo. Okwesithathu, samukele inani elikhulu sibili labantu kade bevela eSouth Africa, kuyo njalo indawo esiyaziyo ukuthi iqalisele i-new variant lapha e-Africa sasesibalayo futhi kutsho ukuthi vele sesilayo lathi lapha eZimbabwe, but kuyukuthi asika-confirming ama-test kodwa inxa silandela i-behavior umkhuhlane kuyasitshela ukuthi inxa iSouth Africa ibilayo thina silobudlelwano obungako leSouth Africa ngendlela zokuhamba kwabantu between the border kusho ukuthi la vele sesilayo
sike sabona kwesinye isikhathi inani nxa liphuma lokubana kulabantu abahloliweyo asithi thina abangamachuma amabili 20 kodwa uzwe kuthiwa abalegcikwane lecoronavirus bengaba ngamachuma amathathu 30 kona kuhlolwe abangu 20 kungakubangelwa yini lokho
bengingakakunanzeleli kanjalo kuma test lama results ethu oyekade siwathola kodwa mhlawumbe maybe indaba yokuthi ama results nxa iphuma silalawe siwabiza sithi ngama cumulative cases bese sifana lawo siwabiza sithi ngama daily cases i cumulative sikhuluma ukuthi over isikhathi kumbe iviki kumbe kusukela saqalisa sesilama cases amacha mangaki so for the week ayakwazi ukuthi engamachumi amathathu 30 kodwa for ilanga lona lelo sizuze only 15 ichumi lanhlanu ngakho ke ikho ekungaba yincazelo ebambekayo
lowo ngudokotela Rogers Magigo ingcwethi kwezempila kahle ube khuluma ecingweni le studio 7 ekobulawayo abaphila ngokuthengisa bebedlala umacathelana labezomvikela lapho abahamba bethengisa besithi bengekela ukwenza njalo ngeke benelise ukuphila phansi kwe-lockdown ngoba uhulumende engabaphathisi ngokudla behleli okwenyanga yonke bengasebenzi. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
IZimbabwe iphakathi kwesiqondiso se-COVID-19 level 4 lockdown okwenyanga yonke kaZibandlela osekuchiye iningi likhala ikakhulu abaphila ngokuthengisa bethi sebezabulawa yindlala hathi i-COVID. Ophila ngokuthengisa umnumzana Neva Bonde uthi sebehluphana labezomvikela ngoba kungavumi ukuthi baphonge uhlala bengasebenzi.
Lapha siyabona ukuthi ukuhlukumizwa kukhona phakathi kwamapholisa lamasosha labantu kukhona abantu bafuna ukuthengisa edorobheni lendawo abazithengisa zona nendawo zabo abazithengisa la maplace abawathengisela wona so kathesi abantu bafuna ukuthengisa so abantu balenkani abantu bathi asifanisi ukuhamba ku-lockdown siphe ukuhlala ezindlini singaphume phandle sidinga imali yikho khona kutshengisa ukuthi abantu kathesi sehluphana la mapholisa la masosha
esinye njalo isakhamuza kobulawayo umnumzana Bekithemba Sibanda uthi kudinga ukubambisana phakathi kukahulumende abantu kulimpi hathi ukuhlukumezana
ngokubona kwami mbona ngani kumele abantu bebambisane ukuthi udubololo sisukele siphumekilwe ngoba hey labantu abahlezi ezindlini abantu bezimbabwe mostly ngabantu abazisebenzayo so hey kulobunzima so ukubupha amabhanti akudawufuni isikhathi eside ufuna so isikhathi esincane sona lezo nje kudlula so asazi njalo ukuthi kuza simisa ngapha kodwa ke hayi mina ngokubona kwami mbona ngani abantu kumele babambisane ukwenzela ukuthi siphume edubeni lolumasinyane
ophila ngokuthengisa uJotina Lusinga uthi bahlukumezekile ngoba uhulumende akabaphathisi
sibe yabanzima kakhulu kithi yona le manje sesingasayenzi lutho eyi impilo yabanzima kakhulu igovernment yake yasithembisa ukuthi iyasinika ama-cushioning fund of which ibisinika 600 bond esayitholakali yona yethu ezosinika for amanyanga zonke ze-covid of which le 600 yakhona ayinanto eyithengayo ithengi 10 kg yempuphu sokuphelele khonapho the rest kuzozibona ngapha ulandlu uyaloja and kube nzima kakhulu kube yi-challenge kimi kakhulu enkulu
Unkosikazi Madade Ndlovu omunye njalo ophila ngokuthengisa uthi abasazi ukuthi benzeni.
Sokuya futhi nge lockdown yesithu leyi it's 30 days. Can you imagine 30 days asomala ngamancane. Yona iviki khona kha nginje so vele konoko ukuthi uthengisa ucatha vele ende kunzima kubuhlungu. In a way vele kunzima. Asonto vele ekhulumekayo lokuthi ungathini but hey sesizabona ngakho asazi ukuthi kuzavuleka nini but wakathesa kunzima vele
umqondisi wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Ndiweni uthi bakhona uhulumende asebavumele ukuthengisa
nazelela ukuthi ke nokube lombiko vele kuhulumende usithi wona abantu abathengisa izilimo emkambo bengasebenza banikwa indlela zokuthi ukuthi bathole ama exemption letters ngoba basebenze bavunyelwe ukudlula lapho kula mapolice akhona yikho ke sibona ke abanye bevule bethengisa ngoba sebenzi lumza bathole lezo zincwadi so phela kona wale mkambo ekhona abanye ngabavulile ngabathengisa izilimo kuyinto esimukelayo ngoba abantu bethwele izinto abaningi kade vele bengasela abamba khona ngaso kuvulwe kanjena sokulokuvelo sibili bazabethila bencedakala kakhulu siyabamukela khona okwenzakeleyo kodwa siyafisa ukuthi ngabe kuyavulwa mkambo yinye evalekileyo le abantu abangena khona phakathi kuthi eminyango laphana abantu bageswa izandla lapha abahlezi khona bathelana izikhala i-physical distancing nge-1.5 meters kuzithi khona nomkhuhlane ongamemetheki sasama ukuthi sifuqe sibili ukuthi uhulumende alasilalele akulungise khona lokho.
IZimbabwe ingene kulanga lesine le-lockdown yamalanga angamashumi amathathu kulandela ukuqhamuka njalo ngolaka lwe-COVID-19 okubangele ukuba labaphila ngokuthengisa kuthiwe bahlale emakhaya emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwesifo lesi kodwa abaphila ngokuthengisa bathi akulula ukuhlala ekhaya ungadingi imali. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngithathela izindaba njalo engumhleli wendaba zemfanekiso kamabonakude uOpal Chinono sebuchiwe njalo. UChinono ulobe ebulenjini bokuxhumana obeTwitter isithi amapholisa asezombopha phezu kodaba lokuthi ipholisa latshaya labulala usana olwalubelethwe ngunina. Lanxa usana lwatshaywa lipholisa kubikwa lungafanga. Umsekeli kamgcini sihlalo webandla leMDC Alliance umnumzana Job Sikhala laye ulobe kuTwitter esithi amapholisa afuna ukumbopha phezu kodaba lunye kodwa belokhu engakabotshwa sisiya emoyeni. Ababili laba sebeke babotshwa bavalelwa esitokisini okwamaviki ambalwa. UZulu weZimbabwe upha imbono ehlukeneyo ngokwenzakala kwele Melika. Abanye bathi kungcolisa isithunzi selizwe leli lona ilikhangelelwe ukuba libe ngumzekeliso omuhle kwamanye amazwe omhlaba. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abasekeli bakamongameli Donald Trump wakele Melika babelokutshengisela okulodlakela behlasela isakhiwo sedayile ephalamende esecapital hill vecity bafuna ukubonisa amalunga edayile ephalamende insolo yabo ngokuqilwa okwenziwa umkhokheli wabo kukhetho olwenziwa ngolwezinyakenye. Lokhu kumangalisa abezimbabwe abalandela ukhetho lwemelika lona olwazakala ngokuqhutshwa ngokuthula langendlela ezibukekayo okumangalisayo. Ingcishi equbeka ezombusazwe umnumzana Leonard Kabisi usole kakhulu ukwenza kwabalandeli bakatrump.
Esikubona lapha yukuthi ama-elections la ayenziwe America angani aseveze ungabi perfect okwama elections awe America isikhathi sonke lesi thina besisazi kumbe besitshelwa ukuthiwa iAmerica yililizwe elokuthi ama elections awula ngxabano ebakhona after ama elections upresident yazisukela kodwa sesibona nangu Trump sihle watshengisa ukuthi hayi lakho langapha kuyenzakala njengalokho kwenzakala kubo Zimbabwe. Sibona ama protesters lawa kade betshengisela sebethethe iCapitol Hill abanye saze sababona behle esitulweni sika speaker uzayo kwenzakala leZimbabwe kodwa uhle utshenze ukuthi ama problems anjengalawo asikho eZimbabwe uphi.
Umnumzana Mabutho Moyo webandla leZANPF na uthi okwenzakala kwele Melika akulani labo
amaZimbabweans asiphatheki kangako umphumela yokhetho lweMelika kumbe kungena uTrump kumbe ngoBiden nxa i-foreign policy phezu kwezwe leZimbabwe ingazange itshintshe kuyabe kulokhe kufana kithi ngoba senanzelela ukuthi sokube lama-administration phose amathathu selokhu kwafakwa izidera izijeziso lezo zafakwa pheceleza ama-sanctions bangeno Obama ayizange itshintshe leyo foreign policy ungenile uTrump ayizange itshintshe kube le amendment sekwa-reinforce lawa ama-sanctions so yitha ukhathalekile ukuthi kungene ubani.
Kodwa ingcithi ecubungela izombusazwe umnumzana Pride Mkono uthi okumele iZimbabwe likufunde ngokwenzakala eMelika yikuba kule mithetho yokulungisa lapho ukhetho luthelwa phambaniseka
into enkulu esingayifunda ngendanyi ngokwenzakala America ukuthi idemocracy yona vele ifuna ukuthi ilize libe lama institutions aqinileyo akwanise ukuzimelela wodwa enze umsebenzi wayo engaphanjaniswa ngamuntu ngoba sibona ukuthi amadale awe ama states njengabo Georgia lawo Pennsylvania lapho kufakwe khona indaba ka Mnumzana uTrump ukuthi hathi ngaqilelwa ekubalelwa kwamavoti bayilahlile indaba zakhe bathi azila bekungelazo ievidence yokuthi lokho kwayenzeka sabona njalo ukuthi ielectoral college kumele ihlale mhla ka 14 December 2020 ihlalile yathi hathi uMnumzana uBiden nguye owinayo ielection le kwasuka lapho kwaya ku Congress kwasuka lapho kwaya ku Senate kade sekumele ukuthi mhla ka 20 January 2021 sibone uMr Biden esiwa ngumkhokheli weAmerica
asekele baka Trump wahlasela isakhiwo sedale eParliament seCapitol Hill ngemva kokutshotshezelwa nguye esebenzisa inkundla zebulenjini ezigoqela uTwitter, Facebook lezinye esithi bengavumi ukwamukela impumela yokhetho olwenziwa ngolwezi nyakenye. UTrump unqotshe ukhetho lokudinga umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden webandla lamaDemocrats kodwa uyaphikisa impumela yokhetho lolu esithi waqhilibezelwa loba nje kungela bufakazi abuletha entethandaba obuveza lokhu. Ngimele isithu 7 seHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Kunjalo nje amapholisa eMelika sebophe abanye abangene esigodlweni sedalela eParliamente lele Senate esakhiweni eseCapitol Hill eWashington DC kunje sokuhlolisiswa kungenziwa ngomongameli Donald Trump labanye bakhe ngalolu daba. Amalunga eHouse of Representatives asefuna ukwethesa umongameli Trump icala lokwephula isisekelo sombuso selizwe. Ake sizwe abanye bekhuluma ngalolu daba.
Mina uJacob Manzini ngisemberengwa lapha. Okwenziwe nguDonald Trump akuyayangisa njalo kuyamangalisa ukuthi kathi bona vele eMelika babemkhethe njani bemfake esikhundleni esinje. Umuntu lo vele ngendlela abuse ngayo ubetshengisa ukuthi vele uyintando kaphisa ngesikhiwo kuthiwa li-detect. Nga kuthiwa kuya ngami ngangithi vele angabona amalanga alandelayo la kusafika umhla ka-20 umuntu onje kumele ukuthi akhitshwe esikhundleni. Njalo ukufanele ukuthi into le ayithonisiswe angakuphindi futhi ngoba ziningi izinto azenzileyo umuntu lo khonapha kusukela ekhethweni sikhatshana kodwa besibona ukwenzakala kwakhona. Esikubongayo nje yikuthi nje eMelika wonke ama-organization aphiwe amandla awo ungena muntu ongawathathela. Lokho kumele sikubabaze sibili ukuthi ngitsho loba labo manje bakhona kumbe noma yiphi inhlanganiso yakhona bebezimela kungala muntu ongathi yenza ukuthi njengalokhu esikubona elizweni lakithi. Kuyathabisa kakhulu ukuthi kwathi kakumi ukubalwa amavoti kodwa waqhubekela phambili wabala amavoti. Ngako kuyelakithi ngakwama kwatshintshwa yonke into. Sibona ngathi lanxa kuyikuthi kukhona okonakeleyo kodwa ke hayi idemokrasi ikhona eMelika.
Lo okhulumayo ngukhethiwe ngikubona engathi kufanele ukuthi avume ukuthi wadliwa kulelo khetho ngoba kanti angithi bekubalwa wona amavoti lawo akhombisayo ukuthi yena wadliwa ekhethweni. Mina kangisiboni isizathu sokuthi uyalelani abavume la yabeka into ngaphansi abaqhubela abanye abone ukuthi laba abanye baza kuqhuba njani. Ngoba mina isizathu sokuthi umuntu ufuna ukuhlala esihlalweni azafele khona hayi lokhu vele yikho kuyenzwa ukubulala ilizwe kubulala umhlaba. Siyakunanzelela endaweni eziningi ukuthi lapho kulama president ayalela ezihlalweni kugcina kungasela lutho umhlaba usuchabalela ilizwe selifile.
Igama ngumpumelelo mafu ngikhuluma ngisele uPane St. Lux. Hayi indaba kababa uTrump eyenzileyo inhle kakhulu kodwa khona ngokwakho akutshintshi ilizwe laseMelika khona lokho. Njalo indaba yakhe siphelile futhi. Njalo uBiden mhlaka 20 usobale ukuthi uye White House. Ubaba uTrump yiko owaye kwalela phela. Kodwa ekugcineni kwakhona sizambona semiswe ezenkantolo sebotshwa umthetho. Hayi vele uyangisile uyangisa umhlaba.
wenzwe yimelika kuyinto embi kakhulu. Abalandeli baka Trump bangamelanga bakwenze lokho. Ngoba phela imelika yiyo egqugquzela idemocracy. So thina ngapha sizofundani kuzokazi leAfrika. Kwini sizokufunda nxa kuyobo sebesenza kanje.
Laba ngabanye abasithumele imilayizelo yabo kuWhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ulakho nayo ukusithumela umlayizelo wakho kunombolo le. Live Talk namhlanje sikhangela ukuqonga kwenani labahlaselwa yi-COVID-19 eZimbabwe kanye lokwenzakala eMelika. Okulokhu kulokufuthelana kuhlelo lokudedelana kombuso. Izakhamizi zakoBulawayo zithi kuza kuba lukhuni ukwenelisa ukubhadala umthelo wekhansili yaleli dolobho okhuphuka kulinyanga kulandela imvumo evela kuhulumende eyokuthi uluhlu lokusetshenziswa kwemali olwebhajethi ka-2021 olwamabhiliyoni alitshumi lasithupha i-16 billion luqalise ukusebenza. Lokho kwenzakala uhulumende esanda ukupha njalo idolobho leli imvumo yokuthi lisebenzise uluhlu lwe-supplementary budget ekupheleni komnyaka odluleyo olokuxaxela leyo eka-2020 ngesilinganiso sokufika phose amakhulu amane ekhulwini i-372%, okutsho ukuthi ukukhuphuka komthelo lo kusezingeni eliphezulu. Uhulumende uthi usenike imvumo amakhansili amaningi elizweni ukuthi alandele amabhajethi lawa ngesikhathi iningi likhala ngokubhidlika komnotho welizwe njalo lizivalele ezindlini ngeziqondiso zikahulumende zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. UMnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali bedolobho lakoBulawayo, eBulawayo Progressive Residents Association, uchasisa inani lemali elingabhadalwa yizakhamizi ngenyanga.
Zombili ke i-supplementary budget ka-2020 le-2021 budget zivunyiwe nguhulumende. Okwakhathesi i-City Council isazama ukuphuma loluhlu lokuthi i-2021 budget ezincwadini zabantu iyabuya isithi yimalini. Kodwa kumele abantu bakuzwisise ukuthi kuyona linyanga kuzabuya ke kule jogo elikhulu lomthelo ngenxa yokuthi emalini kadivele beyibhadala kuzangezelelwa enye 372%. Namafitshane ke okade bhadala phose njengami 208 RTGS ngenyanga ukhangele ukuzabhadala ama 950 kusiya phezulu ngenyanga. Leyo yimali kadumele ivele ibhadalwe kususela ngo-October kumnyaka ophelileyo kusiyafika ngo-December i-supplementary esingathi ngeyokungezelela kuze kuyephutsha umnyaka ka-2020. Kube zokusithi ke eka-2021 yayivele i-421% ngangaphambanisi. So ngokunjalo ke abantu bakhangeleli ukuthi phezu kwe-950 yona leyo vele abazayibhadala kuzaba lenye futhi imali ezabhadalwa. Njalo khonoko futhi kuletha imithelela yokuthi nxa kade ugcine indlu yomuntu kumbe kade uqhatshile endlini yomuntu, umuntu loya la usebuya usezokukhwezela imali yokuhlala endlini yakhe ayona leyo percentage njalo. So nxa kade kuyikuthi engxa yohlezi endlini yomuntu uzibhadalela 500 RTGS, kathesi hayi umuntu usezabuya kozokhwela ngenxa yakuthiye kubo 2000 ukuze la asaye lokuncane kokudla le muli yakhe. Incwadi zikajanuwari vele ziyabuya sezithwele imali le-supplementary. Ngingaphambanisi futhi kungabuya sokule mali entsha yona le ka-2021 vele ibhajethi ngoba u-2021 la ule mali yakhe. So lijoke elikhulu kakhulu abantu basebunzimeni.
Sinanzelela ukuthi lokhu kwenzakala ngesikhathi uhulumende esefake i-lockdown. Zithini izakhamizi ngakho njalo liyake likhulumisane le-council ukuthi kwenziweni ngalabo abangenelisi ukubhadala?
Ndiyakwazi ukuthi iningi labantu, iningi lezakhamizi koBulawayo liyazisebenza, kodwa kathesi ukuzisebenza kwakhona kusuka kube nzima kakhulu. Siyakwazi njalo ukuthi silezalukazi lamaxhegu, silazi intandane abayiba abantu abathwele nzima ukuthi bathole imali. Imali le nxa uyikhuluma usithi iphose isondele ku-1000 RTGS nxa ungathi uyayisebenzisa ubona ngantiwa yimali encane, kodwa ukuthi uyithole ke imali nzima kakhulu uyitholi kakhulu nxa usebenza ngoba kathi imali yakho niyabo uzayithatha ngathi njengoba kathi si abantu bonke bahlezi ezindlini akula umuntu ovunyelwayo ukuthi ayezama zama lapha laphana abantu bakulockdown njengoba vele kathi singakhangela inani labantu ababhadalayo lilutshwana kakhulu kuzoba njani ke nxa kuyikuthi imali siyendezelelo njalo sokuzabangela ukuthi abantu abaningi babe lezikwerede bagcine bethathelwe ngimpahla yabo esezindlini abanye njalo kule ngozi yokuthi izindlu sezinga-athathwa sikhangela lokuthi kathi very service abantu abayitholayo kusithi council kathesi kuyini amanzi abantu bazikhe emachibini esikhathini esiningi ma i-refuse collection kubuthwa kwezibi lakho kakukho so i-service versus imali okumele abantu bayibhadale kangangantwa kakuhambelana
lo ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali bedolobho lakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekhona le kobulawayo Woza Friday kuliviki silomculi omdumo weRumba umdawini ehamba leqembu lakhe le izingwenyama bephethe idlalade labo elitsha uNtungameli Nkomo Studio 7 usipha lolu daba
sasalela kakhulu echolocho sihamba lamaqembu achiyeneyo kodwa lamhlanje sisibiza sise plum tree kutichi kubuhe sesigabeni sakohingwe lapho kudabuka khona umdawini leqembu lakhe leyizingwenyama bona abacula bekwele South Africa nanso inkemba esikanxa zonke njengokusichaza kwakhe umdawini
umdawini ngumfana odabuka eplant lesigabeni sakohingwe sohamba neqembu lezingwenyama namhlanje sithule idlalade lesithathu elinesihloko sithi sona zothami longa
Izalante leli lilengoma eziyisikhombisa ezigoqela ethi ebutheni bami ilihlo lempongo kanye lethi zosamilonga Tena idlalade balithola njani mdawini?
Abangathanda ukulithenga noma ukuxhumana nathi soshiya na iPhone number ethi yona 0655342492. Calls noma WhatsApp siyatholakala laphana sikwazi ngcono ngezingwenyama.
Yiwaphi amazwi ongawatshiyela abalandeli?
Kubalaleli siyabonga esikhathini ezinike sona ukusilalela esiphinde futhi sicele nesupport kubathandi bomculo weRumba kuzindawo lezindawo sithi thina nisigcine nibe safe njengoba sekuDisemba kanje kuzifo ezisivelele emhlabeni kusho ukuthi siyabonga kakhulu laphana sicela isupport ngenhliziyo ezivumayo bese ngiyivalelisa ngisho kanje.
Lisekhona la!
Uphuma ke enkundleni umdawini leqembu lakhe leyizingwenyama ngale.
Singakehlukani, yesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. inani labasinda emkhuhlaneni we-COVID-19 libikwa lisehla osekubangele abezempilakahle ukuthi becabangele ukuthi kungabe sokulohlobo lwegcikwane le-coronavirus olutsha. Intatheli izindaba njalo engumhleli wendaba zemifanekiso kamabonakude uHopewell Chinono usebotshiwe njalo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo Musithandekile Mhlanga. Ngisithi libe lempela viki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.